Soko izika tisenda bako VOA Ndebele.
Lingalivuka njani olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 10 Ntulikazi 2020 ungu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kulabanye njalo abane abavele phandle kwelizwe ababaleke enkambeni zabagcinelwe ukuhlolwa igcikwane le coronavirus. Ibhanga lesizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe lithi iZimSwitch yiyo esizasetshenziswa elizweni lonke ukubhadala indleko ezithile kusukela namhlanje.
Siyazi ukuthi iZimSwitch yayivele ikhona yikampani phose elamabank angamashumi amabili akusystem yakhona.
Udaba lokuxotshwa komkhokheli we-MDCT emngcwabeni kamama kamnumzana Nelson Chamisa kuqhubeka kusemlonyeni yabaningi, abanye besithi imfa kumele ihlonitshwe lanxa abantu beyizitha.
Umkhuba wokungatholarethani umkhuba weZANU PF. Impande zayo zikuZANU PF. Izithelo sizibona ku-opposition, sizibona ku-civil society, sizibona emachurch.
Ukuthoniswa kwecala lentatheli zindaba uFrank Chigore lo Samuel Takawira kuqale izolo emthethwandaba kamanji uMbare Magistrate Court eHarare.
Uma sesibona u-athi kusenzakala ngesikhathi lesi-lockdown e-COVID-19, ama-journalist ebelitshaywa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Kulabanye njalo abane abavele phandle kwelizwe ababaleke enkambeni zabagcinelwe ukuhlolwa igcikwane le-coronavirus. Iphephandaba leThe Herald lithi sokulabantu abangamakhulu amabili lasithoba munwe munye 209 asebebaleke enkambeni lezi osekubangele ukuthi amapholisa aqinise isandla sawo ekuvimbeni abazama ukubaleka. Amapholisa abikwa esebophe abangamachumi amabili lasithoba munwe mbili 28 ababebaleke enkambeni lezi. Sokulabantu abedlula amakhulu ayithoba minwe mbili 825 abalegcikwane le coronavirus elizweni. Ibhanga lesizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe lithi iZimbabwe Technologies Private Limited kumbe iZimSwitch iyo esizasetshenziswa elizweni lonke ukubhadala indleko ezithile kusukela lamhlanje. Embikweni owethulwe izolo ntambama, usiba lukhulu waleli bhanga mnumzana John Mangudya uthe amanye amankampani ezimali kufanele alungiselele ukuthi enelise ukusebenzisa iZimSwitch kungakedluli umhla ka-15 ngenyanga ezayo. Iningi labantu elizweni belisebenzisa i-EcoCash. Ukuze sihlaziye lolu daba lokuthi uhlelo lolu lukhombani ebantwini, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula ezomnotho elizwe umnumzana Rejoice Ngwenya ochasisa ngembali yeZimSwitch lokuthi lolu hlelo lukhombani ebantwini lakumankampani ezimali.
Uhulumende wethu oweZimbabwe ufake umthetho ye-statutory instrument 80 of 2020 ethi yena ama-transactions kumbe ukuhanjiswa ukuhanjiswa kwemali konke kuza kwenziwa ngeZimSwitch. Siyazi ukuthi iZimSwitch yayivele ikhona yikampani phose elamabhenki angamashumi amabili akusystem yakhona. Indlela yakhona ngeyokuthi nxa umuntu ebhadala kumbe ethenga, indlela yonke ehamba ngemali iza kwedlula kumabhenki. Lokho uhulumende wenzela ukuthi ngaso sonke isikhathi kube le ndlela yokubona ukuthi imali esetshenziswayo engena kumbe kuma-mobile money transfers abamafoni imali yakhona ingena ivela ngapi siya ngapi lemithelo yakhona bathi kona emthelo yakhona iyabe imlutshwane ye engubona lapha dade ukuthi uhulumende wethu uxabana labantu beEconet aphinde axabane labo zulu abathenisa imali emsikeni omnyama ungazi ubona ukuthi umthetho uyenzelwa ukuthi ulungisise uzibane kulokuxabana kayisiwo umthetho omuhle ungabona umthetho ukuthi wakhona kusukela namuhla kuzahamba kunje kuqondane lento eyodwa umthetho wakhona kawulunganga
kukhona yini singathi kuhle ngalolu hlelo kumbe okungenza impilo yabantu ibengcono
ye kuyenzakala ukuthi kube yinto enhle ukuthi nxa umuntu ethumela imali evela ku-EcoCash iyengena kuthelese kumbe ku-NetOne kade kuhlupha kodwa mina ngibona ngathi uhulumende kafanelanga abe lokhu edinga indlela zokuvimbela ukuthi ibhizinisi yenzwe inkinga alayo ukuxabana alakho labathengisa imali emsikeni omnyama kayisondaba yabantu abathengisa imali kayisondaba ye-Econet indaba udaba luyikuthi imali yeZimbabwe abantu vele kabayithandi uzabona ukuthi manje nxa sokufike isikhathi sokubhadala imithelo iZimsearch inganzelwa ingakrasha umuntu wonke ebesimelele khona ukuthi balungise iZimsearch ilungiseke bakithi ngibona ngathi kuzaba yinkinga nxa isistimu yakhona ingaze ibhulube icrash
alo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe weqoqa icingweni losithandekile emhlanga westudio 7 eseHarare indaba lokuxoxwa komkhokheli we-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe emngcwabeni kamama kamnumzana Nelson Chamisa luqhubeke lusemlonyeni yabaningi abanye besithi imfa kumele ihlonitshwe lanxa abantu beyizitha la ngamazwi akhulunywe njalo nguye umnumzana Chamisa ngokwakhe ngesikhathi ekhuza abasekeli bakhe ngolwesithathu ababili laba babanga ubukhokheli be-MDC kulandela ukudabuka phakathi kwebandla labo isinqumo se-Supreme Court esokuthi uMakhuphe hathi uChamisa nguye wayemele angene esikhundleni esathiwa ngumuye umnumzana Morgan Tsvangirai kanye lokuxotshiswa kwamalunga awe-MDC Alliance nguMakhuphe edale lephalamende sokwenze inzondano phakathi kwababili laba yandlodlobala uMakhuphe waliswe ngabasekeli be-MDC Alliance ukungena ngakuChamisa emngcwabeni kanina waseziphendukela esangweni lanxa nje bese bekhulumisane loChamisa wamtshela ukuthi ame phandle uyeza ukuzongenisa ngekhaya lanxa abanye besola abasekeli be-MDC Alliance abanye basola yena uMakhuphe besithi ubesephendukelani njengoba umnumzana Chamisa ubesemtshelile ukuthi amelele uyeza ukuzomngenisa ngekhaya ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube
umkhuba wokungathola rethani umkhuba wezano PF impande zayo zikuzano PF izithelo sizibona ku-opposition sizibona ku-civil society sizibona ema-church sizibona emphakathini wona ngokwawo ukuthi umbono womunye umuntu kawamukelekanga ngabe ku-opposition umuntu olombono ophikisayo ubalwa njengomuntu wezano PF nxa ukuzano PF ungulombono ophikiswayo ubalwa njengowe MDC nxa usezinkonzweni lakho kunjalo into eyabuya lezano PF yayihlanyela phakathi kwabantu esiphila phakathi kwabantu ayisonto ke engakha idemocracy ethuthayo ezathela izithelo esizidingayo nxa kuzahlonitshwa amalungelo abantu siza kwakhela izwe eliphumelelayo imbono ngokuhlukahlukana kwayo imele yamukeleke ihlonitshwe iphile ngaphansi komthetho bonke abantu balelungelo abaningi balelungelo labalutshwane balelungelo ophikisayo lelungelo labavumayo balelungelo singakwenza kanjalo siza kwakhela izwe elihlakaniphileyo elithuthukayo ngokuba ilizwe lakhiwa lithuthukiswa ngembono ehlukahlukeneyo.
Uchamisa simbone kuza abasegeli bakhe sithi ilizwe galilanqubela phambili nje kungenxa yomkhuba ofana lalo okungakhulumisani lanxa lingaboni ngasolinye njengabantu. Ungathini ngendlela aluphathe ngayo loludaba?
Ngibona wenze kahle umnumzana uChamisa ukuthi akhuze abalandeli ukuthi imfa kayisetshenziselwa izimpi lezi esihlala sizibona emaphepheni kubangwa amahofisi, kubangwe iconstitution, kubangwe lokhu lalokhiyana. Bekufanele kube yindawo lapho obekwayo, obekwa ngesizotha ngokuhlonipha okukhulu. Kanti ke njalo ngiyacabanga ukuthi bekufanele labo abasebenza lo sisi lo mama uThokozani Khuphe akwazi ukuthi bakhulumisane lohlangothi lona luyana lukaChamisa bengekayi ukuze kulungiswe ama protocols olendlela zokumngenisa egedini kungadingeki izinto zona leziyana. Ngabe bafonile bebazisa ukuthi hayi umama uThokozani Khuphe uzabe esiza emfeni kuqondiswe ofisini likaChamisa kuse kulungiswa. Abantu abanezikhundla ezinkulu kwenziwa kanjalo, kubalekela ukuthi kungabi isiyaluyalo sebefikile ikakhulu sikhangela ukufuthelana okuvele kukhona phakathi kwabo bebengakuba bangcono. Kanti ke abalandeli baphambanisile kakhulu, uChamisa wenze kahle ukukhuza, kuyinto engafanelanga itholakale kusiya phambili ikakhulu ezimfeni ukuthi kuphenduke kube isiyaluyalu lesi esisizwayo.
Umnumzana Efidlela Ncube yingcwethi yecubungula izombusazwe ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Ukuthoniswa kwecala lentatheli zindaba uFrank Chikore osebenza ezimele loSamuel Dagawira wenkampani ye 263 chat ezethiswa icala lokukhuluma labesifazane abathathu abebandla leMDC Alliance ababikwa babethunjiwe ngabantu abangaziwayo kuqale lamhlanje emthethwandaba kamanti oMbare Magistrate Court eHarare. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekhona le eHarare.
UChikore noTakawira betheswa umlando wokwephula iziqondiso zokwenqabela ukusabalala kwegciwane le-coronavirus. Umthutshisi edabeni lolu umnumzana Lawrence Gangarawe uthi uChikore noTakawira bangena esibhedlela seParktown eHarare mhlaka 22 Mgwengwezi ngokungekho emthethweni befuna ukukhulumisana namalunga ebandla eliphikisayo le-MDC onkosazana Joanna Mabombe, Cecilia Chimbiri loNesai Marowa abathunjwa ngabantu abangakazakali ukuba bangobani. Kuze kube khathesi kubikwa ngesikhathi bephakathi esibhedlela uChikore noTakawira kabazange bazinanze iziqondiso ze-social distancing okwenza iziphathamandla kulesi sibhedlela zabiza amapholisa kwabangela ukubotshwa kwababili laba. Kodwa uChikore yena omelwa ligqwetha uPaida Moyo Saurombe osebenzisana labenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights kanye noTakawira yena omelwa ligqwetha uTendai Batasara weZimbabwe Lawyers for Human Rights bayakulandula lokho besithi ngoba babotshwa beqhuba umsebenzi wabo ngokusemthethweni. UChikore utshele umantshi ukuba wafika kulesi sibhedlela enze konke okufunakalayo ukuzilondoloza kugciwane leli njalo wakulandula ukuba kazange ananze iziqondiso ze-social distancing. UThakawira laye uyalilandula icala lakhe esithi wangena kulesi sibhedlela ngemva kokuphiwa imvumo ngamagqwetha amalunga e-MDC la njalo uthi wamangaliswa lapho esebotshwa lanxa wawatshengisa incwadi zakhe zomsebenzi amapholisa. Esebuzwa ngamapholisa saka Frank loTakawira umpolisa obephenya udaba lolu uColin Makore utshele umthethwandaba ukuba akazange abone ababili laba bedala icala, wezwa nje ngeziphathamandla ezingaphezu kwakhe esipoliseni ababekhona esibhedlela. Uthi uyazi ukuba amaward esibhedlela seParktown Hospital mancinyane njalo kuvunyelwa isethekele esisodwa kuphela, ngakho ukungena kukaChikore loTakawira kwatsho ukuba abantu basebebaningi kakhulu kule ward lapho okwakulaliswe khona onkosazana Mabombe, Chimbiri loMarowa. UMakore uvumile njalo emthethwandaba ukuba ababili laba kabazange baphikisane laye lapho ebatshela ukuthi baphume esibhedlela njalo uthi kayisuye owababophayo kodwa lokho kwenzakala ngemva kokuba sebephumile esibhedlela wabanikeza kumapholisa enkambeni yeWaterfalls ayiwo ababophayo. Isikhulumeli enhlanganisweni yentathelizindaba esacathulayo ye-Young Journalists Association of Zimbabwe, uLeopold Munende, uthi kusobala ukuba intathelizindaba zisebenza nzima kuleli ngoba zihlukunyezwa kokuphela okuphambana lalokho okuthiwo nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe le-ZANU-PF abahlezi bechumayela ilizwi lokuthi ziqakathekile.
Okukhulunywa nguhulumende lokwenzakalayo awuhambelana. Kodwa nxa sesibona ukuthi kusenzakala ngesikhathi lesi-lockdown e-COVID-19, ama-journalists ebechaywa, amanye ebefoswa ukumacha, amanye bebeyalisa ukusebenza amapholisa lamasosha.
Kasisanelisanga ukuthola umbono ovelela kumabhalane ogatsha lwezindaba, uMnumzana Nick Mangwana, ukuthi sizwe icele labo kulolu daba njengoba ubengalusabeli ucingo lwakhe lukamakhalekhukhwini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi idale elimqoka elebandla leZANU-PF elePolitburo liza kwenza umhlangano wesiphangiphangi namhlanje esigodlweni sebandla leli eHarare. Leli phephandaba lithi injongo yalomhlangano ayaziwa. Iphephandaba leChronicle lithi igcikwane leCoronavirus selingene emajele kulandela ukutholakala kwabalegcikwane leli ababalisa unogada nezibotshwa ezine ejele leBulawayo Prisons. Obona ngezempilakahle emajele uMnumzana Evidence Gaga utshelele liphephandaba ukuthi izibotshwa ezitholakale zilegcikwane leli zivalelwe zodwa ukuze zingatheleli abanye. Iphephandaba lobulembu beintanethi leNewZimbabwe.com lithi kulamasotsha alitshumi abotshiweyo ngemva kokusebenzisa izikhali ukuthathela izisebenzi zesibhedlela seHurungwe imali. Amasotsha la ahlasela isibhedlela lesi ngempela sonto edluleyo babotshwa edolobheni leChinoyi ngelanga linye. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela nge-WhatsApp.
Injani basakazi be-Studio 7 yathabalama ungena ehlelweni. Hayi, lami vele ngiyahluka kakhulu ngamabhondi la kakhulu ukuthi ngabe hayi ngabasha phuma shaphele ngoba le mali ayisebenzi ka ayisebenzi. Anjeli ijigizi lenza 50 bond. Akusho ukuthi ngithi hayi noma uhulumende lo khona angcono aphume esihlalweni yehluleka.
Abantu abanjengabothuma yikuthi kulokudla abakudlayo kuZANU-PF. So into ekhona yikuthi dabogawule babesidla izinto zeZANU. So kunzima ukuthi lapho sidla uzivalele kudla. So ukudla kwabo yikho abalokho bekuvikela ukuthi khona kwabakutholayo kwabakuthola okwenza bayenze. Ngambe shiwa umuntu ohlala eZimbabwe osemathebeleleni kakuboni imigwaqo kayilungiswa. Yonke into kazilungiswa kodwa bathi hayi ubaba uMnangagwa, ubaba uMnangagwa. Khaya ngathi uMnangagwa kukhona abanika khona awusoze uvikele umuntu kungela nto oyidlayo. Khaya ngani hayi yikho esikubonayo ukuthi okumele ukuthi ngabe bayathiyana lakho. Kodwa kuzabake indanga uMnangagwa la esephumile esikhundu esizabona ukuthi bazangena kuyiphi indindi. Ngisho la kuye uThuma nxa elalele la uGawula ukuthi indindi abazangena kuyo yiphi. Inzukana iZANU-PF yakuwa esihlalweni.
Linjani basakazi abahle, ngithanda ukubonga ithoba enthengangena kulo kunyozi ze-Studio 7. Ngithanda ukubingela lonke basakazi ze-Studio 7. Tanoka Wande, Jonga Khandimire, Blessing Zulu, Thandekile Thandekile, konke labanye engibaziyo. Ngasoze ngiqambe ngamagama lonke. Ngile ndaba nje ezimfitshane ngifuna ukuthi ngezasi abantwana beZimbabwe mayelana ngedemo leka-31. Kasiqakathekiseni ukuyasiqinise nini ndaba ngokuthi masikhangele eZimbabwe lapha singeli kwenza njalo kulanto engaphumelela. Bonani uMakhuphe wangena engu-MDCT, uPresident uChams wangena engu-MDC Alliance, uMnangagwa wangena engu-ZANU-PF. Nanku uMakhuphe seqotha ama-MPs nama-councillors nama-senator e-MDC Alliance. Lolu daba lwangayiZANU-PF. So enough is enough. #31 July, ZANU-PF must go. ngimo pinyathi elwagwelo what 8 what bafana ngiyabonga ithola ukungena kumhlabo uhlelo
moni 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 ma mthokazi omuhle awu ngekuseni ntambamehle siyabonga abantu bayaphila abantu baphile hey izivalo lezi ziyakhula ngapha kithi madoda yo Ivalelani kanti madoda ngena phakathi kwethu lapha thina beziphila kahle sise yini elivalekayo linelikumaquma amabhoja lapha kanti kwenzakalani ye silidinga ngemchilo yini silitshali buyele emaquarantine madoda inamba yakhula kanje shuwa shuwa sikuzwela kumakhelwane indaba ka bakithi bakithi asiphepheni asiphepheni emkhuhlaneni ngoba mithi ukhona ukhona umkhuhlane singayisini madoda yeyi madoda. Nkulunkulu ngenela, Nkulunkulu ngenela bantu, bantu, Zimbabwe enhle. Thina sithi Nkulunkulu sikusafika lezinyanga kwabe sokukhululekile sokusebenzeka sokuhambeka. Eyi, awu bakithi, bakithi, Nkosi yami. Hayi bo, ngiyalithanda abantu bakithi, ngiyalikhuthaza lami ukuthi banaliphephe. Nonuzihlalela ekhaya lakuvale but ama-ventilators madoda sithi kuvuleka ezindlini moya ibethe hlala endaweni evulekile yakhona evimbileyo faka amaski social distance yona liyanitsho adazi nelithanda ibhora lina ikelani into yemina lebhora nali iyabuthana ama-social sokana le lifuna izimali ngiyakwazi bakithi asiphepheni ngiyalithanda daluka muhle ngoti 19 ngisuka khona pha engikhona edaluka mafinya la striplot kenmo sendus kansila wami tuve unjani wa ekwalupa sivalu pupu umaziwa mlevu wenkosi ngimuli khonapho hawu ngiyalithandathanda ngwemalaba ngingalibali ngemlevu wami laphana egohole phila sithelo muhle khonapha eduze kwami egwampa yesiphangani wani khona isithelo muhle habo abalaleli bomsakazi labo bahamba phambili izihlobo zami ngiyabathandathandi intuthuko phambili umsakazi wabantu esiwulalelayo siwulaleleni sinxusa abantu bekwazi umsakazi weqiniso umsakazi wemoli ngiyabonga umoven ngwenya daluka sathikho
salubonani zakhamizi lezihlobo labangane ngiyabonga ukungena kulo studio 7 lami ngemphawule maqondana nalelizwe lakithi lezimbabwe ugwayilo okhulumayo ngiyabezwa abantu bathukana abanye benza yonke imihlolohlolo but ye amami namama umqondisi ufuna ukuthengisa ilizwe ye umqondisi ngekaliqumi ilizwe yaliquma ngani yena ungubani ye uchamisa uchamisa makhuphe kanti vele lona ilizwe leliyana kahle kahle anti lalingamazwe amabili kanti kungani bengavumela umqondisi liqunywe leliyana ilizwe sibone ukuthi amandebele wona akulwelalwelani ngoba i-gookground yaqeda abantu baqedela leliyana ilizwe so ngakho-ke i-gookground ma ngabe mnangakho ifuna ukuthi kube lokuthula indaba yakhe i-gookground ingabuyilokhu ilandelwa noma kwenzakaleni yena akaqumbele abantu besindebeleni ilizwe kuphela abaqumbele lapho akufanele abaqumbele khona bazibuse uzoba lokuthula nizabona ilizwe leliyana lizinza ngiyabonga ngugwayi lokhuluma
kodwa yini ngama-Sandlers kula bantu moba 20 million aba 20,000 in fact abasuka la across the border i 20,000 leyo ise-America United States isitshela ukubana makusebenze lapha i-United States dollar le bond note engasasebenzi umcabango lo hayibo bona i-South Africa i-Angola Mozambique Malawi yiphi nayiphi zonke zikreata nge-United States dollar wena uyilelwisincane landlocked country like Zimbabwe uyethatha i-American dollar uthi uzosebenza lapha yingqondo le cha o-advocate banamhlanje nihluleka ngicabanga kahle hle qinisa idola lakithi leli ungumntwana uzohlonipheka ungubaba uzohlonipheka ngokuqinisayo nje idola lakithi leli nezizwe zonke ziza kukhothamela ziwubone ukubana ungumuntu uyacabanga irande lile buzobu kamandela bona yasebotswana nayo ezambia kunjalo ukini ngokujoshwa mqabo wenkomo iqhawe lakithi sidinga umcabango abantwana basezimbabwe sidinga ukucabanga cabanga ukucabangisisa lezi zikliwe ezabaleka zathi zizobuya kuphela lapha zizibhethe i-United States dollar cha kaziqondo ziphinde bo Haibo, asikwazi ukuthi singabuswa ngabantu abayizile abayiziqile sase-America bethi khona sanctions ngani ngoba besesabisa amacala abo abawenza la besukile banediploma ku-looting banediploma ku-looting yes plus idiploma ku-corruption idiploma awu kwalisa uthanda bo suka madoda
salibonani basakazi be-studio 7 igama lami nguThembelani Nkala uphuma enkaya esigabeni sakwamabhada village funde ko-food school kodwa ngokwamanje ngokuhlala ngise-Gauteng e-Johannesburg ngiyajabula ngomsebenzi omkhulu elisenzela wona okunye besingakuboni manje sesiya siyakubona ngibulise bonke la abalandeli be-MRP ngithi amandla angaphele asiyeni phambili kuzaze kufike ekugcineni ngiyabonga
salibonani basakazi we-studio 7 ukhuluma ujohn walker imani sebotswana ngithanda ukuthi ngiphendule ubaba uthi yena ama-sanctions abuyale MDC nxa engayazi into ayikhulumayo kathule nxa engayazi into angayiphawula kuhlelo kathule i-MDC ayisiyo elisa ama-sanctions elizwe i-MDC ayisiyo ethi abantu be-ZANU-PF abatshontshe imali i-MDC ayisiyo ethi abantu be-ZANU-PF be-adapt-a abantu bengahloniphi ilungelo labantu nxa engayazi into angayiphawula kathule kukhulume abakwazi ngiyabonga
lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Isikhangele esivela ngapha kwele Melika sokuqhamuka inkulumo phezu kokuvulwa kwezikolo zeMelika ngenyanga ezayo. Ingcwethi kwezempilakahle zithi ilizwe kalikalungeli ukuvulwa ngoba inani labantu abathelelwa igcikwane leli liqansa mihla ngemihla. Kodwa isigodlo sikamongameli Trump ese-White House sithi kumele izikolo zivulwe kungakhathalekile lezixwayiso zengcwethi zempilakahle. Umphathintambo wezemfundo unkosikazi Betty DeVoe izolo uthe nxa izikolo zingayekela ukuvulwa kazisoze ziphiwe imali yokusebenzisa.
Abasafundi esikolo amahofisi avaliwe ukhulumile lo nkulunkulu izaphela ivayirasi ime nditshelayo mtaka nkulunkulu umadlela efana lami uyaboniswa singameyisi singameyisi umuntu omkhulu ngibambane laye usemvumbululilo Bamba, Sammy Polis, who shall be Yakulega, better in that day. Avon Teto, Yavatanda, Baya Teda, Singa Saman, M. Quakwe, Moving in the land,
Singa katiki uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko ebesilazo uhlelo lwethu lwalamhlanje. Ibhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe lithi iZimSwitch yiyo esizasetshenziswa elizweni lonke ukubhadala indleko ezithile kusukela lamhlanje. Udaba lokuxotshwa komkhokheli we-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe emngcwabeni kamama kamnumzana Nelson Chamisa kuqhubeka kusemlonyeni yabaningi, abanye besithi imfa kumele ihlonitshwe lanxa abantu beyizitha. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini be-internet ku www.voaindebele.com.